isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 3 kuMbimbi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wedale lePhalamende ongowebandla leMDC uNkosazana Joanna Mamombe usetheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende ngemva kokubotshwa namhla ekuseni enyanga lapho abephatheke emhlanganweni wePhalamende.
iZANU-PF iphatheke kakhulu kulesi sikhathi ngokufuna ukuhlukumeza umongameli weMDC President Tamisa, sesibangeni sokuthi bazama ukubopha wonke umuntu oseduze naye mhlawumbe naye besetheswa amacala angekho nje.
Sihlaziya ulusu lwama-National Arts Merit Awards awenama lona osoluphumile.
Asiyazi kahle i-criteria konke bakhangela milanda nibona abakwaziyo khona ngale. So ngingakutsho ukuthi kuzothi bona bona ababanominathile babone kufanele behambelana kuhambisana nalokhu bona bakukhangelile.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kuyaqhubeka elizweni, njalo indwendwe zezimota lokhu zisiba zinenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kona lo msakazo wenu weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende njalo lingolebandla leMDC uNkosazana Joanna Mamombe usetheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende ngemva kokubotshwa namhla ekuseni esenyanga lapho abephatheke emhlanganweni wePhalamende. Igqwetha elimelayo uMnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi uzamiswa phambi komthethwandaba kamantshi eHarare ngomvulo ekuseni. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa laye ebikwa esetheswa icala lokudlengula owesifazana. Okuningi ngalolu daba akukacaci, njalo kasikho isiphathamandla sebandla leMDC esifuna ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa ukuhlaziya konke okwenzakala kuleli bandla, sixoxele sikhulumele sikaMnumzana Chamisa. UMnumzana Nkululeko Sibanda.
Okusegcekeni ukuthi iZANU-PF iphatheke kakhulu kulesi sikhathi ngokufuna ukuhlukumeza umongameli weMDC uPresident Chamisa, ngakho sesibangeni sokuthi bazama ukubopha wonke umuntu oseduze naye mhlawumbe naye besetheswa amacala angekho nje. Yilo lolu udwe esilubonayo ukuthi lukhona manje, kodwa okusalayo ukuthi uPresident Chamisa uzala lokhu esebenza nzima siya phambili ekethuswa izinto ezenziwa iZANU labantu ababotshwayo manje bebotshelwa ukusebenza ndawonye noPresident Chamisa. Labo bakhanya bethi bazimisele ukuthi nxa kukho kufanele kwenzakale kuzasetshenzwa ngaleyo ndlela elizwe leZimbabwe lize lithole ukuthula lokubuswa okusegcekeni okungasebenzisi amandla ngendlela engafanele.
Izehlakalo zokubotshwa kwamalunga ebandla leMDC khona ziqiniswa kathesi yini, kumbe ikuqhubeka kokubekuvele kusenzakala?
Hayi, ziyaqila manje ngoba phela iMDC isichilo ukuthi izakwenza iCongress ngoMay 2019. Ngalokho kukhanya iZANU-PF isikhuphukise izenzo zayo zokubopha bonke abantu abacatshangela ukuthi mhlawumbe bangagcina bevotele uPresident Nelson Chamisa, nokuthi bazame lokubopha noba ngubani kugoqela naye uPresident Chamisa.
Ye, kodwa lingaba lesiqiniseko sakho lokhu ukuthi kule sandla sikahulumende phakathi kwalokhu kumbe sebandla leZANU-PF?
Kule sandla sikaMnangagwa loCharamba, sicho njalo ngoba into leyi esihlale siyikhuluma kusukela ngo November 2018 lapho sithole khona imbiko yokuthi izanu ibisefake iceleni imali engafika i 6 million ukuthi sentyenziswe ukuthi kwenziwe kube liqiniso ukuthi uPresident Tlamisa ngeke abuye akhethe ukuthi akhokhele ibandla lakhe abe nguye ophikisana oyabe phikisana lezanu PF. Siyazi ukuthi lokhu kuyinhloso esilesikhathi eside kakhulu njalo umsebenzi wangkhona usuthethe inyanga ezithize usenziwa. Yikho libona manje ukuthi emavikini amalutshwana adlulileyo libona ukuthi uZulu wezibabha ngabe bona ukuthi ku-ZBC kuye waba nenhloso yokuthi kukhulunywe ngokuthi uPresident Tlamisa ngakho legitimate kwanjani njani ubu-herald bekuphunyiswa lezo ndaba ezifana nazenezo kugijinyiswa lolo daba ngendlela yokuthi kuzanywa ngemizamo yonke ukuthi mhlawumbe uPresident Nelson Tlamisa angehlukeliswa kumbe kwenza ukuthi ehluleke ukutholakala ekhona ku-Congress ye-MDC. Iqiniso silalo njengoba sike satsho njalo besitsho enyangeni ezimbili ezidlulileyo.
Yiphi imizamo elizayenza lingakayi emhlanganweni wena omkhulu we-Congress ukubona ukuthi khonokho elikucabangela ukuthi kuyayenzakala ukuba nganelo?
Sizaqhubeka sihamba silungiselela ngokhetho lwethu nokulungiselela i-Congress yethu. Asoze kusetyenzwe ngendlela izame efuna sisebenze ngayo. Sizasebenza ngendlela ibandla eseliqhuba ngayo eseliqhuba ngalo udaba lwe-Congress ngendlela evele ihlelwe libandla atho indlela evela kuzalo.
Liza kwehlukanisa ngaphi ukuthi mhlawumbe abantu yibo abafuna lokhu lelithi kufunwa yibandla lezanu PF njengokuthi umnumzana Monzola ancintise umnumzana Tlamisa kumbe hhayi?
Into eqakathekile ukuthi siyazi ukuthi uPresident Tlamisa uhlelo akade sebenza ngayo kule Zimbabwe la ku-MDC itshengisa ukuthi lempumela yokhetho isegcekeni. Ngakho bekungadingisisi kangako ukuthi kukhanye sengathi kungaba khona umuntu odinga ukuthi kube ukuphikisana phakathi kwebandla nxa sikhangela ukuthi uPresident Tlamisa ulokhe engakadluli isibanga sakhe sokukhokhela ibandla njalo isebenza kahle kukhanye bekule ukuphumelela. Mbonani khonokho kwenza ukuthi kudinga ukuthi abantu nxa bebona ukuthi izani zama ukusifisanisa kudinga ukuthi kube lobukhokheli obuzenza ukuthi singaniki izani ixesha lokusiqabanisa.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Tlamisa. Lokho kwenzakala lelinye ilunga ledale lephalamende laleli bandla umnumzana Godfrey Sithole laye esezandleni zamapholisa lapho ayetheswa icala lokujojozela uDlakela. Asenelisanga ukukhuluma lebandla lezanu PF ngalolu daba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kuyaqhubeka elizweni njalo indwendwe zezimota lokhu zisiba zinde emagalajini lapho amafutha ayabe ethe atholakala khona. Abantu abaningi bathi sebethenga amafutha la emkambo omnyama. Uhulumende uhleze sithi kulamafutha eneleyo kodwa okwenzakalayo iningi lithi kuveza sobala ukuthi akusoqiniso akutshoyo. Untu ngameli inkomo uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Reggie Shoko ngalolu daba.
Kuyinto emangalisayo kakhulu kulandela ukuthi amafutha akhwezwa alingana lentengo esithi yi-exchange rate ye-dollar futhi kubana i-conversion ye-dollar iba lula kunabathenga amafutha. Kodwa ngokakhe nohulumende uthi ngokuyigxitha okuncane esithi uphange wawoda ipetroli yadlula idizi njalo kuphampa kukani kube kumhlupha amalanga adlulileyo. So singakwazi ukuthi kuliqiniso yini lokho ngoba ungakhangela ngangemuva loo ndoda esithi nguminister wamafutha we-energy ubaba ugumbo ukhathi akula amafutha akhona akula problem kodwa i-problem sonke siyikhangele. So ukuthi thembe ukuthi akukhuluma liqiniso asinaisi sekwazi kodwa ngingasikhangela ukubana kathesi kungaba kuyini uduko ngoba kanye nxa ukhangele kwezeekonomi imali khona sibili kuyatshengisa ngoba bafakile layona le mbali abathetha ngayo ku-interbank evele reserve bank sokuthi ukuthi imali ingabi khona sokuthi kuyini iproblem angayekwazi njengomcubungiliweyo kwezeekonomi but ekucabangelayo ukubana bengabe belezikweredi lapho kuvela khona amafutha bengabe bethwe kababhadale enye imali ethe xa ukuthi kuvale isikweledi esidluliye kwenzela ukubana bephiwe amanye amafutha so kuyizinto esizikhangeleleyo kumbe esizicabangelayo ngoba kathesi sesikutshelwa nguhulumende kunzima ukuthi sikubambe ngoba kwasitshela ngephambilini ezinye izinto kodwa wakhaya kunye hamba ngezinye indlela
ukusilela kwamafutha lokhu ungathi kuphazamisa uzulu weZimbabwe njani kuphazamisa abamabhizimusi njani
amafutha ngwawo yiwayezithibhizimusi ehambe ungakhangela kubana ngathi ngathi izikolo loba kuyini ukuthi into zikabantwana baya esikolo kufunakala imota zihambe ento besokusenzakala kathesi sokula mabhasi amatsha laba behafa ngaurhulumente kuzuko ade sebejayele abantu ukuthi aze ngamadola mangasilela amafutha lawa benganaso esiba malutshwane okwenza ukuthi le mijova ikhweze esingathi izintengo zokugada ukuthi ungakhwela intengo zokugada kwenzakala ukuthi lento zonke zikhwele lalaba abafuze besinike bedeliva babamabhizimusi amafutha bawathola ku-black market lapho bayathenga nge-$25 i-5 liter okwenza labo befake imali yena leyo e-black market kuma-prize zabo so ngenzinye indlela zathola ukuthi kulezinye izinto esezikhwelize ngenxa yokuthi amafutha asilela kunjalo
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezomnotho ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Uluhlu lwama National Arts Merit Awards nama wona ananza imisebenzi yabaculi labanye abakumidlalo yama arts soluvelile asizweni ukuthi umhlabeleli wakobulawayo uCooksman uthini ngalo
mina ngokubona kwami ngibona ngani lulungile ngoba lokho kuyikho kufunwa ngama organizers ama awards asiyazi kahle i-criteria akhona bakhangelani landani bona abakwaziyo khona ngale so ngingakusho ukuthi kuthi bona bona ababanominathile babone kufanele behambelana lalo kuhambisana lalokhu bona bakukhangelele so ngingathi laphana kasi ngeke sisole besithini esingakumelela nje ukuthi sizukuthi abawinayo ngoba
ye kodwa sikhuluma nje akukabi lokusola phakathi wabo abaculi ukuthi hayi mhlawumbe ngabe laphana kwenziwe lokho laphana kwenziwa lokho
ya ukuthi andiyabona into ngase sikhangela ama awards bese sikhangela ngama expectations ethu abaculi isikhathi esiningi uyabuthola ukuthi akuhambisani ngoba kusuka kube lezinye izinto ezingena ezinje ukuthi nganike example ukuthi nganye bekhangela kumbe i-male artist of the music yabantu uyathola ukuthi babe bona bekhangele anti bona babe kukhangele e-national level bekhangele ama-artist wonke kodwa ubuze uthola ukuthi abanye besebethi hayi thina lathi silaba abanye ngapha abangakhethwa ngabethu abatha kuhle kodwa uthola ukuthi ubatha kuhle kodwa ayisikho kufunwa ngama-organizer
ye ungabe usitsho abaculi bakobulawayo
ye ye ngisho bona kakhulu njengoba lami ngikhona kobulawayo ya engakuthi ukuthi hayi this time ubazamile ngoba mbone u-Brajays unominethiwe u-Sandra unominethiwe lolikhwa likhwa banayo imbongi lwenzelezalala unominethiwe so mbona ngani ngoba nto uyabona ukuthi amanama awards awakho about music kuphela a-about i-art zonke njengama-disciplines athiyeneyo so xa kuyikuthi ku-category ye-music kuphela laphana kuyenelisile ukuthi lathi ngapha kuvele about 3 or 4 abantu abanominathiwe
bona ngani fair representation.
Awulansolo ngokuthi wena awukho kulolu luhlu.
Ya, usu ukhuluma ngento engingayithinta kancane kungqoqo yethu yona le eyokuthi kuyabe sekulezinye izinto ke ziyabe ama-factors amanye abe sengena njengendaba zokuthi antiyabona uyakuthola ukuthi mina ngabe ngilahle ingoma emnandi kade ithandwa ngabantu kodwa usuthola kuma-national radio stations kade ingatholi ukuthi ithayo antiyabona. So nxa sezijaji into ezinjengama-awards ingoma vele ezakhangelwa ingoma ekhala kuma-radio stations almost wonke ngingathi ngoba zikhona ingoma ezinjalo othola ukuthi iyakhala kuwonke ama-radio stations. So ubusuthola ukuthi mina eyami yona le emnandi engiyitholi abantu kabayazi ujaji ayisikho ukuthi imbi kumbe ayithanga kuhle kodwa abayazi yikho lapho ku so kuba complicated khona into indaba khona ayikhona nje kusuka kube yilokhu anti thina lathi njengangawo nawo sabe sele ngoma sithi hale ngabe ingenile kodwa usithole ukuthi at national level abantu abaningi abayazi.
Ngezinye indlela singathi eminye imiculo njengokuthi abantu okulolimi abantu abangalizwisisiyo kumbe olukhulunywa abantu abalutshwana kunzima ukuthi zifinyelele phezulu.
Ya khonapho ke ndabona kuba njalo uthole ukuthi umculo wakhona uappreciatewa ngabantu abalutshwana njengoba usitho khonapho uthole ngabantu mhlawumbe bolimo oluthile yibo abayisekelayo kuphela usitholi balutshwana nxa usukukompare labaculi ababi uthole ukuthi bathola i-national airplay ngoba ntabona ukuthi ulwane othola i-national airplay uyaziwa lilizwe lonke ngoba abantu bayalaleli i-radio ntabona ilizwe lonke babukela o-TV babona amavidiyo elizwe lonke. So ingoma vele eyabiza thethwa kuyabe kukhangela into ezinjalo kumonitho ama-airplay yabo-radio station lento ezinjalo so kusuthola ukuthi eyangapho zabe uthola kuma-radio station khose wonke ayikho uthola ukuthi khona kwakulawa ayangapho emhlubulweni wakithi kuphela abantu abanye abaningi bengayazi ngoba ayinaka kuyona leyani eminye imisakazo.
Lo ngumculi uCooksman igama lakhe kungukhulekani bethule besixoxa laye ecingweni ekwabulawayo. Okwamanje sasilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalithola njani izilukandaba? Mphakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya ke umhlangano weCongress ye-MDC ozaba khona ngenyanga kaMeyi. Ungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umhlangano we-MDC lowo ozayo ngenyanga kaMeyi?
Ye, kuhle ukuthi bayenza umhlangano ukuze umcabango wabantu kube yiwo okhokhelayo. Kodwa it's interesting ukuthi abantu abasebenza bonke sebesebenze bonke futhi isikhathi eside kangaka manje befike ethubeni lokuthi kukhethwe lo okhokhelayo bakhanya sebejikela minyoka elumayo omunye sebizwa kuthiwa ungumthengisi vele uthengwe i-ZANU-PF. So i-politics baziveza sebaa ukuthi bangama-politicians nje bengizocabanga mina ukuthi uma bekuyukuthi kumbe kuyayihlukanwa ngemibono kukhulunywe kungani yimuli abantu abayehlukeneyo but bezwisisana bekwazi ukuthi bahamba semphathi. Futhi okunye okubuya kuhlekise ukuthi bezothiza umuntu onjengobisi abantu abaningi bayamhlonipha ubisi but abantu bombangaze babuya bakhohlwe ababe bekuthile izolo maze kukusasa. Umuntu onjengobithi maye seyathi yena uthamisa ngeke aphume ngoba maye sephuma imbali kaMorgan iyadilizela ngoba uDouglas ka-represent imbali kaGatshangela. Ebesekhohlwa futhi ukuthi wake wathi yena Morgan is a failure, Morgan umuntu ongazi ukukhokhela umokeni wazi washo wayenzela kiba nje eceleni.
Ye kodwa siyabona ukubana iningi lithi umnumzana Chamisa aqhubeke engumongameli webandla, kodwa bakhona abanye abathi hayi nguye oyenza ukuthi bangabusi. Ingqondo enjalo injani?
Abantu bepolitics bayakwenza khonoko, bayakhetha amaqembu phakathi kweqembu elikhulu besebesiba lento abaphumalayo. Angithi yikho lokho phela okwenziwa futhi ngobithi ngesikhathi labo omangoma besuka kuthwangelayo batsho njalo bathi nguye oyenze i-M D C yadliwa baphumale kulicekana eceleni. So kuyenzeka lokho vele ekugcineni, kodwa bona bonaba babele mbono wabo omncane ukuthi ngiyobadlisileyo izolo. If bekhona ukuthi babonise abaningi bangatshela bephumelakho, although kunzima and siyakwazi ukuthi ipolitics yethu eZimbabwe ipolitics yokulandela abantu abaningi, imob psychology ngesilungu. So akusoze kubasize kakhulu umuso ukukhangela isisi ukuthi babuyela nalowo mqondo. Ekugcineni abantu badakiwe ngokushela kwamibala engalisebenzisa, abantu badakiwe badakwe nguChamisa. So kulikely ukuthi vele nje bazohamba naleyo ndlela leyo. Ingabe i-effect ingabe liqiniso ukuthi ngiwabadlisayo ngobani babuya bethu futhi kusasa kurigiwe? So again, iqiniso yiliphi lapho? NguChamisa yikurigwa? What happened? So i-politics yethu nje ayinaqiniso yona. Umuntu ukhuluma lokho abecabanga njalo kumsiza ngashenesi sikhathi ma ekhuluma.
Abakhona abathi bona ngokusuka kwabo Love Momoyo, Abednego Bhebhe, labo Thokozani Khuphe, ibandla le-MDC selingani ngelentshonalanga kuphela. Uvumelana lakho, uyavumelana lakho yini lokho?
Kona kunjalo ngoba kule element of truth, kule qiniso khonokho, ngoba angithi vele ma ungena mpela empandeni esinye sezizathu zokuthi ukhuphe angasapotwa as umuntu ozothatha over from umogeni ngesikhathi esifa. I think ngayilalawo mathonso ukuthi umuntu lo ungumama one ngokweyisa kwabantu bezibapho, umuntu ongumama two, umuntu wesiNdebeleni. Leqiniso ukuthi abanye bambizile iqeni bathi awuyabona wona ungumsekeli, kodwa awungeke unqobe lapha ngoba ungumuntu wesiNdebeleni. Of course-ke wasokumdanisa naye uThoko waseqalisa ukuthi ahlike waphuma labo lapho ngoba aphuma labana. Of course kulabanye ugudu khonapho, kodwa predominantly vele abantu besiNdebeleni njene-M D C. So kungantiwa yilokhuyani okwayenzakala ngesikhathi izaphu iphuma kuZanu-P F. So kusehlukanwa nje ukuthi abanye bale abanye bale. Yes, batho njalo abantu futhi bathi sokusukile odabengwa kuzani sibefoka iphathi leZanu-P F izaphu kangokuthi kutho ukuthi nje akusela representation. So kuyila abantu abasela ukudla phakathi khona phansi wabe kwazi ukuthi kule nto naleyo embenza yeleyo ukuthi leliya liqembu aliselayo mpela ilokuyami iphathi yelokuya emathebeleleni. Ukhona iphonsi nje owana baba uMaphumalo for example nobabi lo Mpofu beLithemba Mpofu abalushwana nje ongagcina ukuthi wena mhlawumbe abantu laba bathe besenzela nje ukuthi babe le nto abayibambileyo nabo.
Hhayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Ngiyabonga baba, thanks.
Okay, bye bye. Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti ehlaziya ezombusazwe ebisixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lilayo.
Wezabesifazana namhlanje Siloma Ndlovu weCholocho osithumele umbiko wakhe othinta eziningi eziphathelane lenhlala kahle yabantu ikakhulu ezigabeni zeMatabeleland.
Salbunani Studio 7. Ngibingelele ezihloko ezilalelayo lolu hlelo. Ngibingelele umlaleli omkhulu, umlandeli omkhulu weStudio 7 uMandlovu waseCholocha. Indaba kaMfundisi lo vusa abafileyo. Kodwa ke mina kangimsoli umfundisi lo. Abantu bakithi eZimbabwe bayazithanda izinto. Angazi ukuthi inhlanyelo bani yahlanyelwe ebantwini bakithi. Angazi kumbe umumbo nalo orapho holwa kakhulu ekhaya wangena emakhanda abantu bakithi. Konke la kule corruption khona umuntu wakithi kaswela kahle. Nangu sevuswa ebhokisini umntwana wakithi. kodwa ke qinisweni kuba buhlungu kusetshenziswa abantu. Angimsoli mina, ngisola abanabo abantu abathengwayo ngoba umuntu ekuze egqugquzeleke nguwe wena omu-encourage-ayo ohamba kuthi ulambile uhluleke udinga isikorobho usebenze uthole imadlanyana nale encane oyitholayo iyakwenelisa. Bayakhala abantu bekhaya abadala bathathela izinkomo ngothika mtanda kudala laba bantu bekhona. Sikhale sithi ugovernment, uphi ugovernment ozazobopha laba bantu? Ngoba ugovernment nalo nguye obathumayo, akasela mali ugovernment wakithi. Ende kakhulu ngapha kithi ngapha ngazi ukuthi kwakhala nyonini. Abantu bakithi siyadubeka, abantu bethu bagcwele esigangeni, bangaphi ngaphi. Kodwa uyangizwa ngikhuluma ngomuntu omdala ngithi ngiyayivotela izanu, ngiyayithanda izanu, inika lokhu. At the end of the day sengibuya futhi ngifonela lwa mntwana owasuke ezwandawule tshaye baleka, ephuma ngesamagunda nezefika eSouth Africa, semele ngifide. Kodwa mase kufika amavoti ngabona nje isikipe silomnanga kwaphakathi yimi la ishaqashaqa. Sengikhohlwa uze umuntu ethi khonana ye iMDC ye iphathe njani njani. Abantwana bafuna imisebenzi, ake sivule namehlo bantu siyekelenini ukuba sifidwa njengenkukhu, sifidwa ngabantu bezani. Ake siphumeni izani vela elaphisi noma ungazuyivotela eladanki yasiqedela abantu bakithi ngesikhathi seguground. Kade sinakho ingeni lokobulawayo yaqeda abantwana bomntanethu libhizi, kade sibantwana omncane kugcwele ezibhedlela. Umntu ezibhedlela nasemajele, umntwana omncane ubotshiwe ukuthi ube tshontshi isinkwe, tshontshi ijugele. Iyona izani imkhaka itshale betshontshi izimali betshontsha onke ama-resources akithi, besilokhu siqamba amanga sithi sanctions, sanctions, sanctions. Yani bakithi, ake sivuleni abantu bathi amehlo bantu basemathebheleleni. Ke sihlakaniphe, ke sihlakaniphe bana babantu abafiwe phambili abadla besutho macafuna kuthi even umntana wakho obhrulu wakho ungambona ejoyini esisebenzela izano emathebheleland yenza i-follow up uzombona ukuthi udla esutha ngokuthengisa abantu. Unganilanazelela uzabona ukuthi wabulalisa abantu abangakanani. Ake sihlakaniphe, sike sivula amehlo. Sase sithi mebhumama uThokozani Khuphe uzanceda laye, ngoba zama la kuzameka khona. Ma unyawo luncane solungenile ephalamende, qina khona lapho kwenze ukuthi la ungenisa abakini ukhala ufake izikhalazo zabakini. Nangu laye nama lomnankakho sephumile ku-MDC, nama lomnankakho. Ithemba lethu kathesi ngicabanga ukuthi selisele kuba uWiseman Ncube, lo mama uThabita Khumalo. Yiba sebeza silwele emathebhelelendi bese parliament. You can't start from the scratch. Abantu asihlakaniphe, inhliziyo yami buhlungu sengendlela into esiphathwa ngakhona thina ngapha emathebhelelendi. Ngibuhlungu kakhulu le nto kuyenziwa. Akula ngithi imigwaqo ngitsho noma yini, yonke into isile bhagat. Kodwa sibhizi lezanu ngenxa yokuthi mase besiyavota ubuzophi inkomo into engafa noma nini, ubuzophi inhlanyelo. Silokhu ukuzithengela 2-3 days futhi sihlupha umntwana oseGoli khonana, umntwana ophethe owahamba ngobunzima akala maphepha lakhona, usebhizi ufida thina. Ma abantwana bethu bayazama ukuthi besikhulule egibhithi, lina nama lezanu yenina le akula nto ezasenzela yona bakhe. Enough is enough.
Lowo nguMandlovu weCholocho osithumele umbono wakhe ukuze siwudlale khonapha emoyeni.
Come on, 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 come on
inzwisa yomculo galikwa okancube esithe ngiqome ntombazana yena phela laye ibizo lakhe likhona kuluhlu lwamanama awards nominee okuthi ukuthi mhlawumbe laye angaphiwa isicoco ngomculo wakhe. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile ngikho napha eWashington DC.